kilometers akhuluma ngayo ayilunganga ngoba iloku isalungiswa leyo 2 kilometers lo ngumnyaka wesithathu phose isnowstorm esifor beloku belungisa leyo 2 kilometers ukuthi kungafika izulu ke kuniwe ukuthi kungayekela ukubhadalana ke kuniwe khathesi sikhuluma nje sebebuyele kodwa kakukalungiswa lutho yinto elokhu ikuthiwa iyalungiswa akukuhle ukuthi uhulumende acambe amanga kufanele ukuthi nxa uminister engakakhulumi akaqala ebona izinto eziku-ground ukwenzela ukuthi nxa ekhuluma akhulume izinto ezika-accurate khathesi kuyayangisa lokhu ukuthi nxa engakhuluma tena kule 2 kilometers asebezilungisile bona belokhu bengakazicedile alezi 2 kilometers sezicedinyeelomfo
sokuthethe isikhathi esinganani ukuthi umgwaqo lo ulungiswe njalo sokusele amakhilomitha amangaki ukuthi uhlelo lolu luphutshe
umgwaqo lo uqalise ngo-1993 phakathi kwe-government ye-Tuet eyayincedisana le-government yezimbabwe kuthekese ukuthi i-government yezimbabwe isisenza umbuso ohlukuluza abantu ngesikhathi sikamgabe kwasekusiba-ke lokhana okuthiwa i-Qed yaphuma esivumelwaneni leso ngoba ukwenza kwezimbabwe kwasekunqamula izivumelwane ezazivumelene so from 93 wasusima-ke kwakungenziwa lutho wawusanda kusuka e-airport ngiyakhumbula kumba abalaleli bazakhumbula nxa ngingena ngo-2000 eParliament ngayenza ukuthi ngivuselele ukuthi sikhulume ngomgwaqo wenkayi kusukela khonapho-ke bebesenza kumbe 1 kilometer kumbe 2 kilometers kwenye isikhathi eminye iminyaka bengenzi lutho ibhajethi ibe khona kuthiwa imali ikhona kodwa-ke nxa sokusenziwa ama-allocations ingaze ya-allocatwa siyisukeya kwezinye indawo so ngomgwaqo sibile singathi from 93 kuze kuzefika kathesi mbone ngani sokudlule over 30 years sibili esipheleleyo sinesiyokusithina umgwaqo wenkayi uyalungiswa njalo kathesi esingathi asebewulungisile sebelungise mhlawumbe about 45 to 50 kilometers ngoba kawukafiki enyathi sikhuluma kunjenje bazama ukuthi bayofikisa khona enyathi nxa ngithi ngiyakhangela kungabe kusele amakhilomitha maybe angafika ku-110-120
eminye-ke imigwaqo emathebeleland
dadwethu ukuthi sikhulume ngomgwaqo emathebeleni sokusiyangisa sikhuluma kunjenje sinakhuluma ngomgwaqo osuka kobulawayo usiya e-Victoria Falls uyayangisa ngoba i-Victoria Falls yindawo eyaziwa umhlaba wonke kodwa ungahamba emgwaqweni wangikona uyabona engani uhamba kwelinye igusu elizweni elilesivuwo ngoba usulamagodigodi kakusahambeeke ngikhuluma kunje kunje angikhulumi-ke ngawo umgwaqo wenkayi kawuvele kawuhambeki uhambe nje yonke indawo usiya kubona upane ungena usiyale usiya kubo tsholotsho akula mgwaqo etsholotsho uhambe usiya uedinga sowafa sungamaphodoli umbokomboko angikhulumi-ke nxa usuvula edinga usiya phambili yinto ezingahambekiyo so ngathi nje generally imathebeleland yonke particularly imathebeleland north umgwaqo mibi kakhulu kakhulu engingathi-ke imathebeleland north inganika iprovinsi lena esinikethwe uhulumente kubangela ingozi kubangele ukufa kwezimota kubangele ukuthi kungabi le-development ngoba i-development ihamba lemgwaqo ehambekayo ihamba lama-railway line ahambekayo ihamba lama-frematina asebenzayo yiyo okuthiwa i-development so kakukho okukhona okungaletha i-development ezimbabwe anduba kuqale kulungiswe emgwaqo